siyabonga Chris lishona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sina njengentatheli izindaba into esiyisolayo kakhulu. Ikakhulu sikhangelela ukuthi sinanzelanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lakho.
Umthunywa weHigh Court ukhwathaza amahofisi eThe Source edinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless.
Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuba esalele imali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele MDC kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela ephalamende alitshumi lesikhombisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isithunywa somthethwandaba waphezulu weHigh Court sikhwathaze amahofisi enye yamankampani aweReuters eThe Source sidinga ubufakazi obuphathelane lokulotshwa kwendaba ezimbili ezibikwa zingaphazamisa ukuqhutshwa kwemisebenzi yenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless njalo eyimfihlo. Intathe izindaba ithuma evisikama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Yikuxokozela obekusenzakala emahofisini eThe Source lamhlemini, amagqwetha amele amacele omabili athi iConnect leThe Source ephikisana phezu kokwenzakalayo phakathi kwawo. Umnumzana Tinashe Zindi umela iConnect kuthi umnumzana Chris Mike emela iThe Source. UZindi walile ukucacisa phezu kwalesi sehlakalo esithi lolu ludaba olusemthethwandaba. Kodwa igqwetha leThe Source uMike uthi sibamangalisile lesi senzo se-Econet njengoba lolu daba lungakathethwa kabanzi emithethwandaba elakhe icele selilukhweze edalela phezulu ele-Constitutional Court liphikisa okuphume e-High Court. Inkokheli yenhlanganiso ezimela amalungelo entatheli zindaba okubalisa eZimbabwe Union of Journalists ZUJ kanye le-Media Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bebekhona kungenelwa abeThe Source. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZUJ umnumzana Foster Dongosi usisole kakhulu lesi senzo.
Kwenyanyisa okwenzakalayo into ethusayo, into emangalisayo ukuthi nxa iHigh Court ike yabeka eceleni isinqumo sayo esokuthi impumela iminjani bese sibona abeyiConnect lamapholisa begijimela uzohlukuluza intatheli zindaba lapha eThe Source. Into esimangalisayo njalo isenza simangali ukuthi kanti liqiniso na ukuthi iConnect ekwenzayo kumbe ngabanye abantu abakwenzayo. Thina njengentatheli zindaba into esiyisolayo kakhulu, ikakhulu sikhangelela ukuthi sinanzelanga le World Press Freedom Day elizayo kathe sinje ngo May 3. Ngakho ke ngamafutshane sithi hayi phansi lakho.
Wengeze uDongosi ethi kabajajuliswa yilesi senzo njengenhlanganiso ngoba kuyisibonelo esikhomba ukuba bukhulu bunzima intatheli zindaba zizabhekana labo kwelizayo eZimbabwe.
Lokhu kusitshengisa nje ukuthi phakathi kwethu kulenhlanya eziningi. Kulabantu mbe asazi ukuthi babhemani ngezikhathi ezithize. Ungananzelela kumalanga asanda kwedlula amalungelo entatheli zindaba kade engananzwa kakhulu, ikakhulu isikhangela ukuvalwa kwamakampani, abantu bephonga ukuvala nje besenza santando. Sinanzelele ukuthi kwamanye amaphephandaba ungananzelela eDaily News kulentatheli zindaba ezintathu ezigxothiweyo emsebenzini. Ukhangele even uye kubo Herald ubona ukuthi kulomunye wethu oke wamiswa umsebenzi okwesikhatshana. Ngakho lokhu kutshengisela ukuthi kumele sibophe ziqine, sibophe ijambo, sibone ukuthi nxa kuyukuthi bakhona sebefuna ukulwisana lathi, sibone ukuthi lathi sizazivikela njani.
Lokho kusekelwe ngumgcini sihlalo wenye njalo inhlanganiso intathele izindaba eyemisa Zimbabwe umnumzana Khumbira Mafunda. Umafunda uthi lokhu yikwephula amalungelo intathele izindaba amunyethwe isisekelo sombuso esitsha njalo kuyabethusa kakhulu. Umafunda uveze njalo ukuba lokhu kungenelwa kwabe the source bekujonge ukuthola igama lomuntu owatholisa ulwazi phezu kwendaba abazilobayo ngenkampani ye-Econet. Iqula labaze ukuzangenela lenkampani yezindaba babalisa ingcwethi yokusetshenziswa kwemitshina yebulenjini ye-Econet, u-deputy sheriff kanye lamapholisa. Intathele izindaba lazo zize ngobunengi ukuza kufakaza obekusenzakala. Lesi sehlakalo esithethe phose amahola amabili siza ngemva kokuba uJustice Joseph Msakwa wedalele High Court enqume evumela ukuba inkampani yabomakhale khukhwini iyengenela abe the source ukuyadinga ubufakazi lobu ukuze bethulelwe uRegistrar weHigh Court ukuthi alugcine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Udaba lolu lusitshengisa into ezimbili. Okokuqala ukuthi elizweni laseZimbabwe inkululeko yentathela izindaba iseselokhophe, ayikathi yafana lakwamanye amazwe ukuthi intathela izindaba ziwe lakho ukuthi zingabhala izindaba zingahlukuluzwanga. Kuyindlela yokuzihlukuluza, kuyindlela yokuvikela or yokubavalela ukuthi babhale iy'ndaba eziningi ezizafana nalezi, ngoba ziningi iy'ndaba ezinkhona ezizaphuma. Ungabona kusenzakala kanje. Okwesibili, kusitshengisa ukuthi kukhona okukhona kuchamazi abayekho abazama ukukuvalela. Ilizwe leli liseselohambo olude nxa ukhangela nesingathi i-freedom of expression, ikakhulu i-freedom ye-media to communicate and saziswe njengozulu wonke into ezenzakalayo elizweni.
Okwenzakale kunhlanganiso le lamhlanje ubona kusiba lomthelela yini kwezinye intatheli izindaba kanye lenhlanganiso ezisebenzelayo?
Kukhona ukuthi kube la lowo mthelela, ngoba into okuza yenza ukuthi ama-journalist agcine sesifika kusibanga sokuthi nxa ezahlukuluzwa ngale ndlela, ngoba singakhumbuli singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngodaba olunje ngemva kokuba khathesi kunje kule yinye i-journalist okuthiwa inyamandela engaziwayo ukuthi ikuphi. Khona ukuyana kusitshengisela ukuthi kuyindlela yokuhlukuluza i-media yonke jikelele, njalo lokuyinika i-warning nxa ngingakubeka ngesilungu ukuthi bayeza kuningi abangakwenza. Ama-journalist into asezayenza ukuthi ayenze esingathi ngesilungu i-self-censorship, ngoba bekwazi ukuthi bangabhala iy'ndaba ezinje kusasa bazahlukuluzwa kuthiwe ngabaproof ukuthi bazithethe ngayo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Uhulumende uthi ukuqonga kwendleko yokuholisa izisebenzi zikahulumende kwenza kube nzima ukuthi asale elemali yokuqhuba eminye imisebenzi eqakathekileyo efana lokuvulwa lokulungisiswa kwemigwaqo, inhlelo zamandla kagetsi, amanzi lokunye. Intathele izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Khuluma emhlanganeni wabomanjinela abasemsebenzini wamaquantity surveyor eHarare lamhlanje, okhokhela ugatsha lwenhlelo zikahulumende kwezemali lokuhugwa kwabafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe, uDokotela Tizaya Sibanda uthi imisebenzi yokuvuselela inhlelo zentuthuko kuleli idinga imali eningi kakhulu engekhoyo okwamanje, ngoba iningi lemali yesizwe iphelela kuholo lezisebenzi osokumele kulungisiswe. Uhulumende uthi le nhlanganiso asebenzelana nazo eziphathisa ngemali ezigoqela i-IMF le-World Bank seziqonqosela udaba lokwehlisa kwendleko kahulumende ikakhulu eyakuholo. Indleko yeholo elibhatalwa nguhulumende ibikwa ithatha isilinganiso sokungamachumi atobanumenembili ekhulwini 80% yemali yonke esetshenziswa nguhulumende, okulilani eliphezulu kakhulu. kubudget yalonyaka kumali efika kuma billion amane $4.1 billion imali efika ku $3.6 billion yayo iphelele kuholo okuthiya uhulumende elesigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola $492 million kuphela yokuqoqa yonke eminye imisebenzi yayo. Umnumzana Joshua Ndlovu we National University of Science and Technology NUST uthi imisebenzi yama surveyor igcina idula ngoba kungela kumanyana kundlela abasebenza ngayo, ethi ukumanyana kungehlisa indleko kakhulu.
Kumele babamba nindonye basebenze ukuthi ba achieve the same one goal.
Umnumzana Sibanda uthi njengendlela yokuthuthukisa ezomnotho sebehuga izizalwane zeZimbabwe ezihleli kwamanye amazwe ukuba ziphatheke emisebenzini yesizwe behuga lamanye amazwe afana leGermany, UK, Denmark, Sweden, Le France azekhanya esethakazelela ukuphatheka kuntuthuko yelizwe. Ethi sebefunda njalo emazweni afana leMozambique, Angola, leEthiopia ukuba avuselele inotho yawo kanjani. Umhlangano lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Institute of Quantity Surveyors ingenwa zingcitshi ezivela emazweni aguqela iZansi Afrika, Angola, Botswana, lamanye njalo uphela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uhulumende uthi ukudingisisa akwenzayo kukhomba ukuthi izilimo emasimini zilokhu ziqhubeka zisitsha elizweni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Umnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzani ward uthi inhlanganiso ezizimeleyo lazo zidingisisa ngalolu daba esigabeni sakhe ngenjongo yokusiza abantu okusobala ukuthi abasoze bavune lutho emasimini.
What the 20 is Morasmango. Emasimini kuthile okuthi vele indaba yakho nambona ngami ingadluleka 47 nanxanga zangiyiboni kodwa sengiyibona ngezizini ka 2014-2015 farming season. Izulu lonyaka linile kakhulu laba lemvimbi, izilimo zakuqala zatshona zasela amandla ukuthi zikhule ngezulu eliningi. Kufika lapho izulu lahamba izilimo lezana zingakakhuli zivele zithiwe izulu eliningi sezishinyile lahamba naloba kuzofika ngalanamhla izulu alikho.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uyabhodabhoda ehlolisisa ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ukuthi isimo sinjani emasimini sebeke bafika khona ngapho.
Ihlanganiso le kuthiwa yiMatopo Research Institute ekuthiwa i-CRIFAT esebenza isemandebeleni le yeMatopo bababona ngezolumo bafikile becubungula bedingisisa ebantwini ukuthi kambe kungabe kuyini abantu abakusweleyo ukuze kube izilimo kumbe babakhuthaza ukuthi limane izilimo ezinzi. Asazi ukuthi lunedobana abazasiphathela lona kodwa bedingisisa ukuthi kambe uphila njani na xa usemakhaya kumele lizani ilizwe liphila ngani njengemuli ukuthi ilizwe ekhaya kumele elikudingayo ukuze liphile njengemuli.
Kodwa ukudingisisa okunjalo kuya kuncede yini?
Ukudingisisa izisetshi enjengaleyo zithandekile mbona iyaphathisa ngoba kungadingakala njengesigaba ukuthi isigaba esinje silomhlabathi onjani. Umhlabathi lo uthathe uyecutshungulwa kubonakala isilimo esingalima kulowo mhlabathi esiphangisa ukuvuthi sesikhangele i-global change. Iwetha sitshintsha siphangise izulu iphangise ukubuya iphangise ukuhamba. So kungaba nezilimo eziphangisa ukuvuthwa ezingalinywa within that period, i-short period analeyo. So ngibona ngani i-research enjengaleyo kufanele ikhuthaze. Isigaba ngesigaba sibonakala ukuthi singalima wuphi umhlabathi ohambelana nezulu yaleyo ndawo. Singabhokula imihlanyelo elinywa ku-region 5, elinywa ku-region 2, ilinywa kuthiwa elinywa khona lapho akuhambelani. Bonani uhulumende ngomsebenzi kahulumende ukuthi a distribute inhlanyelo according to ama-regions ukwenzela ukuthi izilimo zabo leyo ndawo zihambelane nezulu nakuleyo ndawo nxalili lutshwane kube nenhlanyelo ezihambelane nalelo zulu.
Lo Mnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo eyisakhamuzi sesilobela esebenzane ward bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale esilobela.
Ku-Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela udubo lokwendiswa kwamantombazana esesemancane.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Putin wele Russia utshele iziphathamandla zezomvikela elizweni lakhe ngolwesine ukuthi leli lizwe kumele libophe ziqine ngoba libhekane lobunzima obubangelwa ngamanye amazwe athuthukileyo angentshonalanga azama ukudala okungahlalisekikilo.
Amapolisa akwele Uganda athi asethole imbiko yokuthi abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo bakwele Somalia abe al-Shabaab baqoqa ukuhlasela isigodlo salelo lizwe eseKampala.
Umtshutshisi wakwele France ubikwa ukuthi omunye wabatshayeli bendizamtshina kwele German ewe yabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu e-German Wings ungenise lindizamtshina enkozini ngabomo.
Yehlukene imbono kaZulu phezu kokungaphatheki kwamacele MDC kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edale leParliament alishumi lasikhombisa. Lezi zikhundla zidaleke ngemva kokuxotshwa edale kwamalunga ebandla le-MDC Renewal Team kulandela isicelo sebandla le-MDCT elathi kumele baxotshwe ngoba sebengase ngamalunga ebandla leli. Abanye ngabathi bekumele amacele la ncintise ngoba lokho yekuqhubela ibandla leZANU PF lezi zikhundla ngezandla zombili. Kodwa abanye ngabathi hatshi vele ukungena kukhetho yikumotsha isikhathi ngoba kukunenge okwenqabela ukhetho olukhululekileyo. Wokuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekuthemba Nyathi, ilunga le-MDC Renewal Team ongomunye wabaxotshwa edale leParliamente endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungulo lezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Lapha ngivumelana labo ngoba loba nje ngo-2013 ngangihlala ngibhala ngakho nje ngo-2012 ngisithi mina nxa imithetho elungisisa ekhangelisisa okokhetho ingakaguquki akuncedi ukuthi abantu bezimbabwe bathunile kuqeda isikhathi sabo besiyavota ngoba ukugebenga lokudlwamudlwamu bekuqili bezanupiyefu sakulaphele.
Ye mnumzana Nyathi, uthini wena asoze sibone na abantu kumnyaka ka-2018 sebethethelo naleli nyathelo elithetheyo bengasalisekeli?
Into yokuqala ukuthi yabinki thina njengebandla le-MDC Team Renewal sisehambele mhlaka-26 April sathatha emilestone resolution yokuthi kakungazeke siphinde sidrege iparty or sidrege abantu bezimbabwe ukuthi bevota nxa ama-key reforms electoral reforms engazangabe khona enziwe.
Kodwa mnumzana Ngwenya, akusozokwenze na ukuthi kufika u-2018 behlule kungena emadolobheni lapha abe-MDC?
Ya, asikhathi sokuthi ukuba ku-parliament okwe-MDC wonke bomabili kakukhathi kungancedi lutho ngoba i-majority, i-two-thirds majority ikuzama imithetho yonke ekazifanele iguquke iguqulwe izinto zonke ezikhulunywayo khunywa ngama-sanctions ama-budget alokhu ekhunywa ngothina masa angathi lutho ukwanda kwezizisebenzi zehulumende izitihwane zana ama-ghost workers kutho ukuthi nxa bengakalungisisi umthetho oguqula imithetho eqondane nokhetho i-MDC nxa ingela ama-six alingeneyo ukuthi bayakwani ukuthi ba-intshe imithetho kuyafana nje nokuthi msi akula muntu ye loba singasazibangathuzibangizisa ngo-2018 kuqakathekile ukuthi bengalegitimize uhulumende obubili.
Ngiphenduke kuwe mnumzana Nyathi, inyathelo lenu leli alisoze lenze ukuthi abakade belisekela bebuyele emuva?
Abantu kakhesi sikhuluma nje ngikhumbula lapha ngingena kwamunye umhlangano ozaphela kathesi ngibe yingena omunye enkulumani ngo-5 siyexplainaze nezinto ezinjekazenezo ukuthi abantu be-understande ukuthi asigijimisi ukuthi abantu ababili abathathu babe nezikhundla yanelise ukwanisa ukuphila sigijimisa indaba yabantu basezimbabwe so ukuze kube nokuzwisisa okukhona ebantwini njalo sikhuluma labo ukuthi kuqakathekile ukuthi ukuze siyethatha i-power senze inguquko esikhuluma ngayo kufanele ama-conditions okuya kuma-elections asivumele athi singene phihlane xa kungekho lokho sizosidlala nje ngezikhathi zawo bekwanisa ukuvotela ababili abathathu bengene eparliament befike behlala bengenzi lutho kungabe njengoba lungehezile zithi ukuthi akulatoazaa beyitshintshe besukume bephenduke ngekhaya kodwa athi impilo itshitshe kubona ababili abathathu abaseparliament financial but the majority of Zimbabweans becontinue bekupoverty ngoba izalo ivele yona yiparty efeeder and efeeder on poverty xa kubesovathi abantu bedubeka abantu becela abantu benqenga for everything even though ngene etoilete izalo yikhoesiethenka khona.
Mnumzana Ngwenya, ungasigqibela uhlelo lwethu usipha nje elilodwa ofuna ukugqiba ngani?
Ukubutha kwe-ZANU-PF lokungavuthi kwe-NDC nxa kunke kusenzakala ngoba imithetho yesekelo sombuso iyephulwa umuntu kazana uZulu akuncedi lutho yena ngoba ivoti yakhe gayilamsebenzi eyisebenzayo nxa esiyavota.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwadi yecubungula ezombusazwe. Lizwe njalo umnumzana Bekuthemba Nyathi, ilunga le-MTC Renewal Team. Bebexoxa bendawonye lo Chris Gande we Studio 7.
Sokutholakale inkulungwane ezidlula amachumi amane amadola eMelika i-42,000 eyokuthumezela izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhele eMelika ekhaya. Imali le ebuthaniswa ebulenjini be-internet kusetshenziswa iukering.com ngeyokungcwaba unkosazana Nancy Tinonza lonkosazana Moline Tariro Makoronga abasanda kubhubhela eMelika. Ababili laba bebekuhlelo lwezifundi oluqhutshwa yisigodlo sommeli weMelika eZimbabwe ole-United States Students Achievers Program. Kodwa kulokhu kusadingwa imali yokuthwala isidumbu sikankosazana Susan Muroyiwa obhubhele eSavannah eGeorgia eMelika ngeviki ephelileyo. Umntakamoyi unkosazana Chiwoneso Mpofu uthi sebethole inkulungwane lamakhulu ayisithupha amadola eMelika i-$1,600. Imali le idinga phose inkulungwane ezilitshumi zamadola yokuthwala isidumbu sikamuroyiwa sisiya ekhaya. Ingcwethi kwezembiko eyethulwa ebulenjini be-intanethi umnumzana Jerry Dumani utshele uKipsto we-Studio 7 ukuthi inhle kakhulu indlela le yokudinga imali lanxa abanye abantu besehluleka ukuncedisa kulokhu ngoba bengenelisi ukungena ebulenjini be-intanethi.
I-technology esisebenzisa amalanga lawo iyasiza ukubana sihlangane ebantwini emoyeni singabonananga. Njalo-ke isidingo semali vele siyafunakala. Ama-technology anjengabo-Kickstarter labo-Ucare ayasiza abantu ukubana be-raise imali eningi behlanganisa abantu abangazaniyo labantu babaziyo through ama-social network. Kuba lula kakhulu ukubana imali itholakale and ma ngikhangele ngibona ngathi i-technology leyi yabo-Ucare labo-Kickstarter izaqhubeka isiya ngaphambili. Mina ngilesifiso sokubana ngakubana i-technology leyi siyayisebenzisa uku-raise abantwana besikolo imali ukubana bengene ezikolo. Wabulula kakhulu mangikhangele ngibona ngathi imali le yagcineka kuhle kule security lapho uyabonakala ukuthi ubani okhiphe malini imali yakho iqonde ngaphi njalo imali le ingena esikhwameni esinye ukwenza kube lula ukubana imali le iye lapha emele ikhona.
Ye mase sikhangeleke kulabantu abangalakho lokhu ubulembu be-internet bangabanjwa njani?
Kathesi ubulembu be-internet buyafunakala ukubana isebenzise lawo ma-technology esiwathi ngama-crowd funding. Mangikhangele njengobana nje engathi yaqhubeka nje into engiyibona isenzakala lapha kuza ukuba lama-text message solution engathi lawa-ke asebenzisa i-s m s ukukhona kwe-technology kuya ngokuthi ubani oyisebenzisayo. Ngibona ngathi ngemva kwesikhatshana nje kuzaba lula ukubana kube nesidingo sokusebenzisa i-s m s kwa phela ngoba sikhangele i-s m s ilula usebenzise wonke umuntu lefoni noma ungalayo nje i-internet noma lokuncane ulakho ukubana usende i-s m s i-s m s lanephendulo ngomunye umuntu ozakwanisa njalo ukuthi ubana ingene esikhwameni leso. So masikhangele nje ukukhula obulembu i-SMS izangena ke lapho kube lula ngokubona ukuthi betholakale ukuthi bengine kulezi izikhwama zabo Kickstarter labo UK. Njalo ke I think into ebengibona lapha nje eyenzakalayo nje kulesidingo sokubana nama-technology lawa atholakale ebantwini bonke. Ukuze i-technology itholakale ebantwini bonke sokuza kufuneka uma ungakhangela amazwe njengabo Kenya kule nto le-fighting MPS. Abantu baziphilele amakhaya abantu akula lesidingo sokubana kube le internet, but wonke umuntu ule MPS, i-MPS le yenza ukuthi bantu bakwazi ukutshintshana izimali bangalayo i-internet.
Lo mnumzana Jerry Dumani, ingcwethi kwezokwethula kwembiko kusetshenziswa ubulembu be-internet obekhuluma le Studio 7 ekhonapha eMelika.
Umlobi weZimbabwe obuya njalo abe yimbongi uBongani Ncube sethule ugwalo olutsha olulesihloko esithi umhlaba kawulaqiniso. UBenedict Nhlapo uqhube ingxoxolo mnumzana Ncube yena othi lobanje lolu gwalo lulokunengi okukhombisa ukunambitha kolimi lwesiNdebele lujonge njalo ukufundisa ngobukhokheli obuqotho.
UBongani Ncube udwetshulwe yingwe ngo-1977 kozimnyama ePlumtree. Loba njengazange athole ithuba lokuqeda izifundo zakhe zesecondary, ugwalo lwakhe lolu luncintisana lolwesikhwicamfundo. Indaba esegudwini kulolu gwalo yibunzima wahlangana lezakhamizi ezazisilwa impi yenkululeko zingelasikhali. UBongani uthi izakhamizi lezi yizo ezaziphekela abalweli bempi yenkululeko, zibapha indawo zokulala, zibalimukisa lapho okwakulesitha khona okuyinto athi yenza ezinye zachiselwa imizi ezinye zabulawa. Uthi okubuhlungu ukuthi kuthe sekubongwa labo abalwela impi yenkululeko, izakhamizi lezi zalahlelwa kachana kweza amagovu azitika ngemali yelizwe izwe laze laguqa ngamadolo.
Ngicabanga ukuthi esikhathini esiningi kwakumele kubhekwe bakhona abantu abahluphekayo, bakhona abantu ababedinga ukuthi mhlawumbe bakompensate, but okwaba buhlungu kakhulu ukuthi singathi mhlambe kwaphinde kwanindwa itswaye esilondon. Bakhona abantu abahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi yeground abazange banakwe, bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sempi enkululeko abazange banakwe.
Indaba yakhe le uyiletha esebenzisa indatshana yomunye ubaba owayesinothi kwasekusithi indodana yakhe yaya empini yenkululeko, kwathi indodakazi yakhe layo yadlwengulwa ngesikhathi saleyompi. Umkakhe wafa ngesifo senhliziyo ecabanga abantu bakhe, ngoba yinto eyahlukuluza kakhulu imuli yalubaba.
Bahlupheka namhlanje kungenxa yayo leyo mpi, abanani. Okwaba buhlungu ukuthi bona abantu ababebavikela abanye babo babefihla abantu babo babajikela futhi ama-ovet ahambe shaya abantu. So sabona kuliphutha elikhulu kakhulu. Mhlawumbe into yayidingeka ngaphambi kokuthi kube khona ukuklonyeliswa kwento ezithile, babedinga nje i-counseling ukuthi abantu batshelwe, bakhanselwe nje abantu abahlupheka kakhulu.
Umlobi owaziwayo uDavid Makagula owethula ugwalo oluthi sasisemeveni kanye lo inyathelo 5 no 7 uthi siphiwo sikabongani siphica umqondo.
Lulimi oluvuthiwe impela, sikhangele futhi imfundiso ephakathi laphana. Iqakatheke ongang ukuthi uyabuyibhekele ukuthi mhlawumbe imfundiso ongayithola kuma-professors. Ngicabanga ukuthi uBongani indoda enesiphiwo esikhulu kakhulu. UBongani yimvela kanye, isiphiwo esikhulukhulu kumthwakazi, ngomunye mhlawumbe wabakhokheli abangavamanga ukutholakala.
UBongani uthi ufisa kakhulu ukuthi abaholi beZimbabwe balubale lolu gwalo.
Kukhona mhlawumbe okumele bakwazi ukuthi umphakathi ucabanga kanjani, kumele bakwazi ukuthi umphakathi ufisani. So kulo buholi ngathi mhlawumbe kuleli bhuku khona ubuholi obuhle lobuholi obungekho buhle phakathi kwaleli bhuku. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikakhulu abasakhulayo kumele bakufunde, balifunde lolu gwalo, bananzelisise ukuthi uholi asikuba yingqwele, ubuholi busebenza nabantu, wazi into abayifunayo.
UMakagula uthi sekusemphakathini ukuthi azithaphele lolu lwazi.
Sizathola ukuthi abaningi bazaluthanda ngoba luyakha futhi lubavula ke inkophe ngokwenzakalayo lokwenzakalayo, lubatshela njalo amaqiniso. Kanti ke labo bathanda ukuthi iqiniso lifihlakale bazaluzonda, mhlawumbe bazibamzingela kancube bafuna ukuthi mhlawumbe bambulale, njengalokho esikuzwa ukuthi kuyenzakala ezweni ukuthi kulezi nsuku ungenza ukhuluma iqiniso baya kuthumba.
Isifiso sikaBongani yikuthi ngelinye ilanga lolu gwalo lalo lube yingxenye yezinto ezafundwa ngabantwana besikolo. Ngimele studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.